Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuLwezi 2024 ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bemadolobheni bathi balokhe bethwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange.
Hleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani.
Inhlanganiso yelwela amalungelo ababalisi ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Pondongwa ogogekileyo owabotshwa e-Avondale namalunga e-CCC ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso e-bail elabanye abotshwa labo.
Njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe, anikezwe ithuba, asosigebenga, asomuntu olembali embi, umuntu ozifundiselayo.
Wezemidlalo sixoxalo wake waba ngumdlali webhoso uJesse Kapenya.
Abazinikele ebhoreni ibhora, you can make a living out of it, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni, ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Izakhamizi zithi zilokhe zithwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesayisithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi kakhulu ngenxa yemitshina engasebenzi kuhle esitishini seWange, njalo yona esalungiswa. Phezu kwalokho, izesa ithi uhlupho lolu lukhwezelwa ukuthi isitishi seCariba asimpompi amagetsi eneleyo ngenxa yokusilela kwamanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamagetsi luthwalisa nzima abantu kakhulu, ama-residents kanye namabhizinisi. Kuyahlukumeza kakhulu ngenxa yokuthi abantu bachona bengena amagetsi hambe kuseni ngo-5 aze buye ngo-12 ngo-11 every day. And akuna explanation ukuthi kungani amagetsi ehamba kanjalo, ngoba abuye abantu sebelele avuke futhi ekuseni ehamba abantu besalele. So amagetsi sengokucharja amafoni nje kuphela, lakho sometimes awabuyi. Kuyahlukumeza kakhulu izakhamizi lama business lawo bachona behleza abantu emabhizinisini. And sibona ukuthi kuyahlukumeza kakhulu even ama-investors. Ama-investors, they can't come to invest in a place engelash certainty ukuthi amagetsi abakhona nini. And amanti ezinjengamafriji abantu abaweldayo njalo, sikhangele lamafriji abantu abalimithi yabo elihlala emafrijini. Kuyahlukumeza kakhulu. Sesizamile ukuthi sikhulumisane la izesa, but hayi, explanation yakhona basitshela ukuthi akulamanzi eCariba nemtshini ifile eWange ukuthi ilunga nini. And kugcina ku-affecta kakhulu futhi ngamanzi. Amanzi ikhansili yabe ikhala ngokuthi izesa nxa ingekho abakwanisa ukuthi bepampe amanzi kuwafaka kuma-reservoirs. So kuya-affecta kakhulu njalo. Angazi ukuthi uhulumende usithembisani ngoba nguye sesikhangelele kuye ukuthi ayenze iplan njengokuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Njengenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi, yiphi imizamo eliyake liyenze eyokuthi lixoxisane labaphathelane lalolu daba esingathi ngama-stakeholders?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, sihleli vele sikhulumisana lawo ama-stakeholders njengabo zesa lawo, Bulawayo City Council, wonke nje ama stakeholders akhangelane lenhlala kahle yabantu. I problem ekhona ngezesa abakhala ngayo kakhulu bakhala ngokuthi eCaribbean vele amanzi malutshwane, amanzi asephansi ye njalo lewange ihlalile ama breakdown all the time. So bakhangelele ukuthi maybe izulu malingana kungaba lobubelo kancane. Eh ngoba lathi sesikhangelele lona izulu njengoba lingani liyana kulezi nsuku. Kodwa sihleli sikhulumisana labo all the time, bezokhulumisana lama residents ukuthi besitshele ukuthi i-long and short term plans zabo zimi njani. Ukhansili yena ukhala ngokuthi amadamu vele awakho amanzi emadamu ngenxa yokuthi izulu alinanga last year. So wonke umuntu uyakubona nje lokho, but i-long term plan yabo i-plan yabo yikuthi bezama ukuthi bethathe amanzi asemtshabezi balethe koBulawayo. So ke nge-parliamentary visit ebikhona ebizo-checka ngesimo samanzi, kuvunyelwane ukuthi iBulawayo City Council izama ukuthi ingezelele ama-pipes, ekhuliswe ama-pipes alethe amanzi koBulawayo asuka emtshabezi. Ngiyawuthi yiyo idamu elingani lila manzi okwamanje. Kodwa lakho sesikhangelele ukuthi izulu line, njalo i-council ikhuthaza ukuthi abantu bezama usebenzisa amanzi ngokunanzelela okukhulu kakhulu, be-reporte ama-leaking pipes. Lathi siyakhuthaza kakhulu ukuthi amanzi agcinwe kakhulu engadlaliswa. Ngiyabonga.
Lowo ngumnumzana Thabani Ndlovu, unobhala jikelele wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esixoxelayo ekoBulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-ARTUZ ithi iyakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ogogekileyo wabotshwa e-Avondale eHarare ngenyanga kaNhlangula lonyaka elamalunga e-CCC. Ulokhe engakakhululwa ngemali yesibambiso eye-bail elabanye ababotshwa laye. Umthethwandaba kamantshi ngolwesihlanu wedlulisele phambili kumhlaka 22 kuyona le inyanga isinqumo sokuthi ababotshiwe labo abagoqela umnumzana Jameson Timber bekhululwe nge-bail. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Themba kuye moyo isikhulumelise ARTUZ.
Thina njenge athuzi sikubona kuluncindezelo olukhulu ukuthi abe amvotel laba baqhubeke lokhe bevalelwe. Sikhangela lokuthi icala abaliyilwa abalibotshelwayo alikho mgceke, ngikunakanelwa nje kumbe ukuhlukunyezwa kwabantu, behlukunyezelwa bekuhlukunyezwa ngabantu abafuna ukwalela ezikhundleni. Okunye mfuna sikukhangele ngumbalisi uHondongwa olilunga lethu le-ARTUZ, ngumuntu okhubazekileyo emzimbeni sesakukhuluma kudala lelo yaselacela kaningi ukuthi njengomuntu odinga ukuhlala enakekelwe kanikezwe ithuba. Asosigebenga, asomuntu olembali embi, ngumuntu ozifundiselayo, umuntu okhubazekileyo, umuntu ohlonipha umthetho lelungelo loluntu eZimbabwe. Okukhangelwe lokho ukuthi nxa sikhangele yena ngumuntu okumele ukuthi ngawuthonisiswe esuka ekhaya ukuze athole ithuba lokuba evakatshele emtholampilo. Kule zinto eziningi esezimehlele lapha ahlala khona, lanxa ehanjiswa ngezimoto, useke wawe emoteni, ugeza nzima, uhamba nzima, konke lokho.
Libona ingani amagqwetha enza konke okusemandleni awo ukuthi bekhululwe lapha?
Okwenzakalayo manje beyalile ukubanikeza ukuthi bethonisiswe besuke emakhaya, kusitshengisa ukuthi akulani lokona kwabo, kodwa indlela yokuthusela wonke umuntu onakanelwa ukuba uyisitha sikahulumende, uyisitha seZANU-PF ngqo. Ngokunjalo-ke amagqwetha aseyenza umsebenzi omkhulu, alokhu eqhubeke senza umsebenzi omkhulu, kodwa ngenxa yokuthi umthethwandaba wethu sowathunjwa, kulutshwana abangakwenza, kulutshwana abangakulandela ukuze laba bantu bathole ukuthonisiswa ngendlela ekahle, bathole ukuthonisiswa bevela emzini yabo, bathole ukuphathwa kahle. Sithi-ke thina icala licala kodwa umuntu unxa engelacala licala ukumgcina entolongweni okungekho emthethweni njengalokho esikubona kusenzakala kulaba beamvotele. Impindamuva ingozi, yiso isicebiso engasinikeza.
Lo umnumzana Themba kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ARTUZ esixoxelaye ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lihlezi lisithi alingeneli ukulokho okwenzakala emthethwandaba kumbe kwamanye amabandla ezombusazwe. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uphakathi kokukhetha iziphathamandla zikahulumende wakhe kulandela ukunqoba kukhetho lokudinga umongameli. Njalo abanye basola isisindo salabo abakhethayo ukuthi bephathe ingatsha ezimqoka ezifana lezomvikela lezemthetho. Ukuze sihlaziye lolu daba nendlelo zikamnumzana Trump, sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Sinathanda ukuthi sibone ukuthi hayi kade sikukhethe amelisa okuqhubeke kuhle kakhulu, zange sibone ukuthi lawundawo omjalo wona kube khona kulwana umnyaka uTrump ephuma esikhundleni. Kodwa sithanda ukuthi kunazeli sabantu ukuthi uTrump ngumuntu othanda ukuthabisa abantu. So ngezinye indlela ngumuntu wana u-appeal to ama-emotions abantu. Ngumuntu owaza kube kwazi ukuthi engenzani. Kodwa ke sifuna ukuthi kunazeli kakhulu ukuthi injongo yabo yakuqala kuzaba ukubhidliza lokho kade kuthe kwabunjwa ngama-Democrats. So usengenza noma yiwuphi umthetho abumbe noma yiwuphi umthetho asayine noma yiwuphi umthetho ozakwenza ukuthi okade kuvunyelwane i-administration kade ikhona akuhlehlise. Themba njenza kunanzela ekukuseni kwakhe laphana ukuthi u-Obama wayejiye imithetho ethize kodwa ekufikeni kwakhe bathi bayizele. So athethi kungaba njalo.
Abanye njalo bathi imithetho yeMelika ayiphuleki masinyane kulama-strong institutions. Okokuthi obusawo kanyeke wazenzela santando. Ungabona lokhu kusenzakala yini nxa umnumzana Trump engafuni ukufaka yakhe imithetho engakhwabithwa ngabaningi?
Konoko yinto kade siyikhule sikwazi, kodwa ke singakunanzela okwenziwa nguTrump ngalwana mnyaka engafuni ukwehla esihlalweni yinto engadayiyenzakala e-Amerika. Njalo siyakunanzela ukuthi i-Amerika besikwazi ukuthi ilizwe wathi ungasozibone khona umuntu engene espektha ngamawindi esenza lokhu yalalokhu angafisa ukucabanga ukuthi yinto eyenzakala emazweni abantu abansundu ngapho kuthiwa ngama-developing countries abantwini abamnyama. Kodwa sikubonile kusenzakala khona kela kutshengisela ukuthi lanxa i-Amerika ilama-institution lesithi a-strong ukuthi umuntu ngazangene but ilandela izinto okuyamele ukuthi azenze ngezinye indlela vele i-Americana lokuthi ibe lilizwe lama-institutions anjani aqinileyo ukuthi umuntu usikalandele khonoko okufakwe phansi. Kodwa i-Trump wakwephuta kumbe khona ku-Trump watshengisa ukuthi i-America iyafanana namanye amazwe loba kuyini kungenzakani. So lanxa kulama-strong institutions kodwa-ke sebengakwenza khona ukuthi bona bathile imithetho njengoko abakwenzayo iphithiphithezeza sibona ngalona nyaka. So wazenza sokala ukuthi hhayi nayo i-America lilizwe labantu. So bengabantu belaphuli ngesivumo kade zadlandiwa ngeke kudala khona i-America athi yazi iyi-mother of i-democracy kumbe iyiyo sibili edengisa ukuthi ukubusa kwenziwa njani. Kodwa u-Trump kwephuli konokonoko. So umbuso ka-Trump akula muntu ongafuni ngathi lokhu ngiyaphazi ukuthi angazakakwenza engenza loba kuyini u-Trump. So abantu bahlale bekwazi loba kuyini embuso ka-Trump kuyenzakala.
Lowo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumsekeli kamgcini sihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe eziphathelane lamasiko.
Sigcina masiko kwethu,
sigcina masiko kwethu,
owenze
usenziwe manje.
Sigcina namasiko kwethu.
Lingalinjani zulukandaba endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Lo umthembo sithembayo uGibbs Dube. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhlanje ngixoxa lomnumzana Kululeko Gobalanda Mathe, umlondi wembali zesintu. Gobalanda, ngiyakwamukela kuhlelo.
Dube, ngabe indane labalaleli.
Ya, lathi siphilile. Akusitele Gobalanda. Lapha siyabona ukuthi uPhathisa Nyathi udlule emhlabeni, abantu bazamkhumbula ngani sibebini?
Dube, mawucabanga ngoba uPhathisa umlondi wembali njalo futhi ebengutitshala kithi thina intsha esisakhulayo mhlawumbe. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi kakhulu bebekhangelele kakhulu kuye ngendlela obekafundisa ngakhona isintu. Ngobuningi sizomkhumbula ungananzelela ubaba uphathisa besithembena kakhulu endaweni ezifana nemhlahlandlela, indawo ezifana labogadadi, ophuphu kanye lohulumeni naye futhi ubesiza kakhulu nxa ngokuthi kulama-research owadingayo ngendaba zesintu, ubesiya kuye kwazi ukuthi amlekelele amsize kakhulu ngendaba enjalo.
Ye, manje njengoba setshonile-ke ubaba uNyathi, pho abantu kumele bemkhumbule ngani njani futhi?
Ubaba uphathisa abantu bazamkhumbula kakhulu ngendaba yokufundisa kwesintu kakhulu, because manje ukuthi simthole omunye umuntu ofana lobaba uphathisa sokunzima. Besinabadala abafana labo baba uPhonti Mhlanga, nabo sebesithile nobaba uphathisa naye sesithile. So sokufanele kithi thina intsha kakhulu ukuthi sokufanele sibambe siqine, sibambe kulapho osithiye sikhona, noma kathi singakaqeqeshi ngokupheleleyo endabeni lezesintu zokufundisa kwamagugu akithi, kodwa nguye umuntu ade sithembele kuye kakhulu. Lathi sokusala ukuthi manje sisale sibonisana nabantu abafana labo Mayibongo Onkana, abantu abanjengabona labo.
Ye, siyawubona lawe ukuthi wenza umsebenzi wona lo wenziwa ngubaba uNyathi odluleyo, pho uzawubamba njani usuku wethu khona?
Kube kunzima kakhulu because ubaba uphathisa umuntu obesenza i-research kakhulu, ubebhala izingwalo, ngicabanga ukuthi uzifika boma 50 something ingwalo bekazibhala ubaba uphathisa. Ubengaveli ebhale ngoba exoxele, kodwa ngumuntu ubehamba ezefika endaweni. Ngicabanga ukuthi 5 months back uhamba zoze wafika eZambia ezama ukuthi enze i-research ngokunyamalala kwenkosi uLobhengula, loba kade kungakacaci kahle ukuthi indlela leyo besayenza ngayo i-research iyimpumelelo yini, yikho lokho okutholileyo noma cha. So sokusalele kithi ukuthi sikwenze, sokufanele lathi sikhuthale ukwenzela ukuthi singaphambanisi laba ababuyayo muva, njengokubaba uphathisa bebhala izincwadi. Wenze into okomlando bonke ababhale izingwalo bangalenzi iphutha bebhale izinto mhlawumbe bebezixoxelwa kumbe bebesizwa endleleni, ngoba ungananzeleli imbali yakithi ziningi kakhulu ngendaba zokuxoxa kwabantu. Kodwa kufuna umuntu onjengayo ubaba uphathisa okhutheleyo ukuthi ungathiwa ilitshe elinje libhalwe lathiwa uyahamba efika khona, afika lishuthe isithombe ebhale ngalo ngoba efikile ezehle endaweni leyo. Uma kukhulunywa ngomtswiri wepupu lapho kwanyamalala khona inkosi yokubhengula, ubaba uphathisa ubehambe efika kulowo mtswiri abone lezibale lezimbobo zemfonto lapho kuthiwa abelungu ababedukula khona. So ufuna umuntu onjalo. So uyuthi especially kithi thina uMayibongwe labomathemba, yibo kufanele ukuthi sizame ukuthi lathi sizame ukuhamba ezinyathelimizi lapho kuphathisa, kwenzela ukuthi khumbula umuntu oyenza i-history, oyenza i-research njalo ofundisa, abantu bafokasa kuye kakhulu. So wena walenza iphutha walahleka wabalahlekisa, abantu basala belahleka besiya khona lapho besiyawona kulowo mgodi. So baba uphathisa sizohlala simkhumbula nokuthi futhi singawayenzi amaphutha, sihambe zekhe entweni efana layena lena kade hamba kuyo.
Ye, kuba khonapho ngamaphitshane kakhulu.
Mina engakutho baba uDube ukuthi endabeni zomlando wakhe kuyananzelela ukuthi manje baningi abantu abavukayo lapha bethi bavuselela isintu, baningi kakhulu. Abanye asikwazi ukuthi baseqinisweni noma mhlawumbe bathatha ama-chance. So kufanele ukuthi ma sikwenza sikubambe kahle, singathatha ama-chance ngokuthi ubaba uphathisa Nyathi sehambile, ubaba uKhonti sehambile. Sesifuna ukuthi sifeze inhloso zethu esifuna ukuzifeza, kodwa siyenze i-research epheleleyo eleqiniso phakathi, ukwenzela ukuthi abantu sibaphakulele okuyikho. Khumbula ukuthi lezincwadi lezingwalo esizibhalayo mhlawumbe zizofundwa ngabantu abethu muva abalandelayo.
Ye, lo-ke ngumnumzana Nkululeko Gobalandla Mathe, ingcwedi kwezembali, uyazilonda kakhulu imbali zesintu. Sibonge kakhulu Gobalandla, ungajelwa kusasa ba.
Ngiyabonga
ubaba uDube. Hayi, simalapha kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Nethemba lokuthi siyahlangana singabaphiliyo ngeviki ezayo. Ngolibhalise emoyeni, umthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilani.
Lobo logogo. Khangele ezinye izizwe. Ziyawagcina amasiko. Khangele amanye amazwe. Bayawagcina amasiko.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sike sathi sihlangana ke ngesikhathi esedluleyo safunda uZakharia chapter 1 inima ka 3 leka 4 ukwenzela abangabe babekhuthile sizathi ngokhawuleza sibone ukuthi kuthiwani kufundeka kanje verse 3 Pepa isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala abamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi kepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova lapha uJehova ngokuloba kwaZakharia uyakubona ukuthi kukhona ongahambi kuhle sike sakhuluma ngomndeni ngemuli ngabantu abasegumeni kodwa kuyaphumela ke langaphandle kungena emphakathini endaweni zonke lapho kulabantu abantu sebathanda ukwenza izinto ezimbi bahamba ngendlela ezimbi abazibonayo ukubana indlela zabo ziyaphambanisa sengitsho lenhlala kahle yabantu abanye wazibabone begqoka amasudu behamba ezimota ezikanokusho eziphezulu bangaba ngomama laba abagqoke bathela ngisho lamakha adulayo kodwa izindlela zabo zimbi lezenzo zabo zimbi konoku abakwenzayo okubi izenzo zabo lezo lendlela abazenzayo kuyagcina kusenza labanye abantu abangelani lalokho abakwenzayo bengena enkathazweni laba abagcwele inkohlakalo benza kubana ingqubela phambili yabantu yesizwe yesigaba ibuyele emuva ngenxa yezenzo ezimlendlela ezimbi abantu sebagcwala ukuthi ukuzithanda bona bodwa kabasanakekeli labanye sengitsho abafelokazi lezintandane labantwana abaswelayo labantu nje makhazi abaswelayo laba abathi bayazuza bezuza ngendlela ezimbi ezitshekileyo ezigobileyo ezingakhwabithekiyo abadla baze bathi abawutshiyeleyo batshiyele izinja ufice umuntu epheka ukudla okukhanya ukuthi ngasoza kuqede nxa kusela nike mhlawumbe izinja zakhe yekuhle ukunika izinja ukudla kodwa ke ekwenzeni kwabo lokho kudla okunye kuyabe kubuye ngendlela ezimbi uJehova uthe ebantwini ngithi sonke njengesizwe kake sibuyeleni kuye laye uzabuyela kithi nxa sisenza ububi sihamba ngendlela ezimazombezombe eziyisigwegwe ezibonakalayo ukuthi lo mazenza lezo zinto le ndlela lezo ahamba kuzo uyazazi uNkulunkulu abesekutshela thinta unembeza wakho lanxa usisithi unembeza kakho uyakutshela kubi kubi okuhle kuhle abantu yikho wawuzwe labantu bethi iqiniso liqiniso ibhathi kalihlohlwa baningi abantu inkokhelo ezijiyeneyo abaphathi bemisebenzi abaphathi bezigaba sengitsho nje labo nabo abaselaphayo ezibhedlela abanye babo bakhohlakale ngendlela emanza indlela zabo ayisizo nxa umuntu esiyakelatshwa ababoni isigulane babona imali labantwana bezikolo nxa besiya ezikoleni ukuze incwadi zabo ziqondiswe mbelo kodwa yikumawa abanye babona imali ebantwaneni bona abancane akula kuthi ngubani iningi labantu indlela sezizimbi abanye abantu bayabandlulula bayakhetha abantu kakuqedakali phuma endleleni lezo ezimbi lezizo zakho ezimbi ziyenyanyeka kazikhwabitheki uyazazi lalela ungakhombi omunye ngomuntu khomba ngaphakathi kwenhliziyo yakho uqondise indlela zakho lezo ezimbi ubuyele kuJehova uthi buyelani kimi lami ngizakubuyela kutsho njalo uJehova labo abazimiseleyo kabavume babuyele uJehova laye uzabuyela kuwo impilo ibe yimpilo ebuhlekileyo asikhuleke baba thixo engcwele sicela amandla ezifiso zobana sibuyele kuwe ukwenzela ubana lawo ubuyele kithi ngoJesu ngiyakhuleka amen
sibonge umfundisi Thande Kosintimkandla ngokusipha uhlelo vuselela umoya Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Wenzemidlalo uEzra Chisa Swanda uxoxa lomdlali wenguqu wake waba lodumo edlalela iqembu leHighlanders leqembu lesizwe lamaWarriors uDesi Kapenya asizweni ingxoxo yabo.
Ngesikhathi sakhe wayevimba emuva edlala ibhola ezingeni eliphezulu, abalaleli bathanda ukuzwa imbali yakho Dezi.
Ngizalelwe eHarare but ngikhulele koBulawayo, ngafunda koBulawayo. Ngaqala ukudlala ibhola ngathi ngaqalisa esikolo leprimary. Kwaya ngahamba la ku secondary ngazoqalisa ukudlala ngazodlalela Young Blood, i-team yayisemagwegwe. Nasuka lapha na Young Blood, i-team yayingama juniors. Nasenseya kukhura gated. Ngithe ngisuka kukhura gated ngasenseya kwa-Highlanders.
Esadlala okha iqembu lephoso lathanyela labhuqa amaqembu amaningi e-Premier League bethatha le nkezo eziningi eZimbabwe.
Ngiwine ama-championship ayi-5 ngidlala kwa-Highlanders. Ayi-4 awokuqala ngawina sukusela ngo-98 kusiyafika ku-2003 ngazosuka kwa-Highlanders ngaphenduka futhi ngawina enye i-championship le team yabo mkhokheli i-championship yami S5.
Abadlali benguqu abaningi bathi bangathatha umhlalaphansi bazithole bengasebenzi bengela mali njalo iningi liyadubeka. UDesi yena wayafundela uqeqesha okwamanje uphatheka ekulolongeni abakhulayo.
Okwakathesi ngisebenze eFalcon. I'm a coach that side and I'm also working that side.
Ukaphenya lomlayezo kubadlali benguqu abasakhulayo ngokuziphatha besadlala inguqu.
Into nje engafuna ukuthi ngikhuthaze abafana abadlala ibhora kathesi ukuthi njani abazinikele ebhoreni. Ibhora, you can make a living out of it. Abazinikele ebhoreni bafake everything that they had. In that short time kumele bazinikele, they make their impact. Ababe phumelele bakwazi ukuphuma bedlala emazweni. Ibhora yitalent oyiphiwe uNkulunkulu, just express yourself.
Ukaphenya uthi yena nomdlalo wenguqu bazehlonza ikufa. Ngabuyele emuva uyaphambili kuhokha. Igawula mwenza Chisa Sibanda weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Ngesikhangele ezinye izindaba ebesikhokhela. Abahlali bemadolobheni bathi bathwele amagabha avuzayo ngokusilela kwamagetsi. Inkampani yezesa isithi ngempela isimo sizaqhubeka sisiba sibi. Kusalungiswa imitshina ehluphayo esitishini seWange. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalise ARTUZ ithi yakhathazeka ngokuthi ilunga layo umnumzana Ronald Hondongwa ugogekileyo owabotshwa iAvondale eHarare lamalunga e-CCC ulokhu engakakhululwa ngemali yesibambiso eyebail labanye bakhe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo yimi uSthandekile Mhlangane sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.